sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ithathe leli thuba ngibonga uBlessing Zulu obesipha le indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani izulu kandaba ulamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku-12 kuNhlangula 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
bekungadingakali vele ukuthi kukhulunywe la amazwi esiwabone eboda ngomakhelwane. Umakhelwane uyakhulumisana laye, uyabonisana laye lapho lihlukane ngembono, liyakhulumisana libonisane licelisane kuze kulunge.
Uhulumende weZimbabwe uthi akulanzondano ekhona phakathi kwakhe lohulumende weZambia kulandela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuchothoza ubudlelwano belemelika leZambia.
Government has a policy which reserves that space for
kulomthetho othi le ibhizinisi yokuthengisa ezitaladeni ngezidalwane zeBotswana kuphela.
Ibandla eliphikisayo kwele Botswana lithi kumele kududulwe abadabuka eZimbabwe abathengisa impahla emigwaqweni kulelo lizwe. Bayakhala eZimbabwe ngokunqotshwa kweqembu lenguqu lelizwe elama Warriors ngele South Africa kunye lele Lesotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende weZimbabwe uthi akulanzondano ekhona phakathi kwakhe lohulumende weZambia kulandela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuchothoza ubudlelwano belemelika leZambia. Umnangagwa utshele umongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin ngeviki edluleyo ukuthi uhulumende waseMelika uphathisa eZambia leMalawi ngemali yokuthuthukisa amazwe la kwezenotho lakwezomvikela echiya ngaphandle eZimbabwe ngoba efuna ukulikhawulisa. Ekhuluma ngemva komhlangano wedalela abaphathintambo bakahulumende lekhabhinethi ntambama izolo, umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Jan van Muswere utshele intatheli zindaba ukuthi leZimbabwe lidinga ukwakha ubungane lamazwe wonke. Wathi njalo ubudlelwano beleZambia leZimbabwe buqinile njengoba mawele. Uhulumende weZambia yena okhanya engaphathwanga kuhle ngamazwi kaMnangagwa uthi uzakhulumisana lohulumende weZimbabwe ngalolu daba. Elemelika lona liyawalandula amazwi kaMnangagwa lisithi luningi usizo eselunike iZimbabwe kusukela lithola uzibuse. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Ubudlelwane babantu beZimbabwe labeZambia buqine kakhulu, kabulula ukuthi budilizwe ibuchapha balabo ababusayo, ukwehluleka kwalabo ababusayo. Bekungadingakali vele ukuthi kukhulunywe la amazwi esiwabone eboda ngomakhelwane. Umakhelwane uyakhulumisana laye, uyabonisana laye lapho lihlukane ngembono, liyakhulumisana libonisane licebisane kuze kulunge. Ngokuba thina labantu beZambia singabantu banye kwezamasiko, kwezomnotho, kwezepolitiki, inkululeko yethu sizuze ngo-1980 ngemva kwesacrifice enkulu eyenziwe yiZambia. Sike saba yilizwe elilodwa ngesikhathi se-federation. Singabantu banye ngayo yonke indlela. Ngakho ke konke okukhulunywe ngumongameli bekungadingakali, akufanelanga kwenziwa, akufanelanga kuphindwe njalo. Ngakho ke khona lokhu ukuthi babuyele emuva kulokhu akade sibekukhulumile ngesikho okuthiwa to walk back kuyinto enhle, kodwa kusezadingeka ukuthi benze kakhulu ukuze izinto zibe lomehluko.
Amazwi la Ncube ubona elakho yini ukuqeda ukungezwani kumbe ukufuthelana okungaba beso kukhona phakathi kweZimbabwe leZambia phezu kwamazwi kaMongameli Mnangagwa.
Amazwi lekasoze aqede ingxabano phakathi kwahulumende weZimbabwe loweZambia. Lanxa ngithe abantu bayezwana, ohulumende bobabili kabazwani, okubahlukanisayo kubanzi kakhulu. Kungena kwezokubusa, imbuso yakhona ihlukene, omunye ubona ngenye indlela, abanye babona ngenye indlela, abanye bakhuthalela ukuhlonishwa kwamalungelo abantu, abanye bangakhuthaleli njalo, abanye bakhuthalela ukhetho olukhululekileyo, abanye bangalukhuthaleli. Ngakho ke akululi ukuthi lamazwi adlulise nje, yebo kambe ngalungisa lokho okukhulunywe eRussia, kodwa ke ukuxabana kwabo ungazwani kwabo ungaboni ngendlela efanayo kuzaqhubeka kusiya phambili ngokuba kuzikile kakhulu kule mpande ezishonayo kwezepolitiki ngendlela ohulumende bobabili ababona ngakhona ukuthi kubusa lokubusa kwabantu kufanele kube ngayiphi indlela.
Lo ke ngomnomzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association. Uhlangothi lweZimbabwe Water Authority luthi asemalutshwana kakhulu amanzi asedamu leKariba njalo leli damu liqhubekela phambili lisoma. Luthi sokunzima ukuphehla umlilo kagetsi ngenxa yamanzi asemalutshwana. Kusenjalo umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezamanzi ngamandla kagetsi umnumzana Edgar Moyo utshele iphephandaba leChronicle ukuthi uhulumende usenike amanye amankampani emba amatshe imvumo yokuba lezi titshi zikagetsi. Lokhu kulandela ukusilela kwemlilo kagetsi elizweni lonke jikelele. Ukuhlaziya loludaba uDabo kaNcube weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho esebenza kunhlanganiso yeDisability Rights Center umnumzana Masimba Kutshera.
Nxa amandla kagetsi angekho kutsho ukuthi ama-industries amaningi bayebezomele basebenzise i-diesel sokukhweza intengo. So uzaphazamisa umnotho ngoba nxa ungena amagetsi uzenza ukuthi abantu especially abe-industry baqalisa ukusebenzisa i-diesel. Njalo siyakwazi ukuthi nxa sisebenzisa intengo eyakhwela eZimbabwe.
Uhulumende simuzwa ekhuthaza amankampani emba amatshe ukuthi lawo azilungisele amandla kagetsi, kungaphathisa nalokho.
Inkuthazo ezinjengalezo njalo ama-projects awokuthi kube lamagetsi endaweni especially ezinjengalezo kuthatha isikhathi engxenye kusukela ku-2 engxenye kusiya ku-3, 4, 5 years ukuthi i-project yamagetsi ibe khona.
Uhulumende yikuyini obekumele akwenze kungakabi lodubo olunje?
Bekumele uhulumende akhangele ukuthi abone ukuthi ama-supplies amagetsi especially nxa sikhangele amadamu nokunye bekuzasithatha ukuthi kusifise ngapha. Owesibili uhulumende kumele aplane inhlelo ezingenza ukuthi ama-projects amagetsi abe khona for the next 3 or 5 years. Thina siyakwazi ukuthi eZimbabwe ilanga likhona nxa kuyikuthi singazamisola ukungasinceda sibili. So uhulumende aloba ezama ukuthi akhuthaze abantu ukuthi basebenzise isola njalo anike perhaps ama-rebates kuma-companies afuna ukuthi abuyise isola eZimbabwe.
Lo ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi kwezenotho njalo esebenza kunhlanganiso yeDisability Rights Center. Ubisecingwani lo Thabo kaNcube weStudio 7 ekwelebhilitane. Amadabuka eZimbabwe abaphila ngokuthengisa emigwaqweni kweleBotswana badlela evalweni ngemva kokuba amalunga elinye ibandla lezombusazwe eliphikisayo lisungule umkhankaso wokuthi basuswe lapho abathengisela khona badedele izizalwane zakweleBotswana. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
ilunga lebandla eliphikisayo eLebotswana Congress Party kumbe iBCP mnumzana Sidiro Khoroba uselobele uhulumende ukuthi asuse bonke abokuza abakubhizimusi lokuthengisa emgwaqweni. UKhoroba uthi uma uhulumende engathathi inyathelo phezu kwalolu daba ibandla lakhe leBCP lizangena emgwaqweni litshengisele. UKhoroba wake waba lilunga ledale lePhalamende njalo ukhankasela ukubuyela kulesi sikhundla kukhetho lesizwe oluzaqhutshwa ngumfumfu.
Government has a policy which reserves that space for
kulomthetho uthi le ibhizinisi yokuthengisa ezitaladeni nezizalwane zeBotswana kuphela. Manje sesibona sebebangisana labokuza ikakhulu abeZimbabwe. Sithi uhulumende wethu sekuyisikhathi ukuthi lokhu kulungisiswe.
UKhoroba uthi ayisikho ukuthi ibalwa nabantu abadabuka eZimbabwe kodwa kumele bazwisise ukuthi abeBotswana labo bazama ukuziphilisa ngokuthengisa emgwaqweni.
Unless where the locals have completely neglected that space, which is not the case now.
Ngabe sithi abeBotswana abafuni ukungena kule bhizinisi, manje akunjalo. Because sithi uhulumende kangenele, uma engangenelanga sile njongo yokuthi singene ezitaladeni sitshengisele.
Indawo yeMohotitsane engumuzi ongaphandle nje ledolobho leHabroni yiwobhekane kakhulu lodubo lolu kutsho uKhoroba. Esinye isizalwane seBotswana esiphila ukuthengisa emgwaqweni yeMohotitsane unkosazana Skiasobaka Kisikile uthi uyasekela imizamo yokuphathisa phezu kwalolu daba.
Abasincede sibili ngoba sekucina kusivalela phandle thina khonapho sihlawulela le ncwadi zamalayisensi. Abanye babo behamba bethengisa nezindlini.
Iningi labeZimbabwe liphila imisebenzi efana lokuthengisa emgwaqweni, ukutshaya izitina, ukuthunga kanye lemisebenzi yokunusela. Kuyona uhulumende othi kumele besezandleni zezizalwane zeBotswana kuphela. Okuhlanganiso yabeZimbabwe keleBotswana umnumzana Sifas Chuma uthi noma nje evumelana lezikhalazo zezizalwane zeBotswana kumele lolu daba lukhanyelwe ngelinye ilihlo lokukhalipha.
Khona bale point ngoba kukibo, kodwa ke ungakhangela ukuthi kulabanye abantu ababesenza amacala, but now umuntu othetha ama-orange wahlala phansi wathi athengise laye njengabantu bonke zama ukuzuza imali ngendlela eqondileyo. It becomes harsh ukuthi ekhanye engathi sokumele adudule, kodwa njalo izinto lezi ziyabe zidinga ukuthi zikhangelwe kuhle from a managerial point of view, from ku-leadership. Kungabi izinto ezenzwa ngabantu emalokitshini sebezithathe umthetho befake ezandleni zabo, ngoba kuyagcina kubangela ukuthi kube lokuxabana.
AbeZimbabwe abaphuma phandle kwelizwe bengena kwamanye amazwe ikakhulu angomakhelwana sebethola ukuthi amathuba okuziphilisa asenciphile. Kwele-South Africa amanye amabandla akhankasela ukhetho olusanda kwedlula ngokuthi azabuyisela emuva abangena kulelo lizwe okungekho emthethweni ngoba begcina bethathela ezalwane zalule lizwe imisebenzi, kukanti abanye badala amacala. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele-Botswana.
Siyabonga mqondisi. Kolunye udaba eZimbabwe lilezithunywa ezisemhlanganweni ohlolisisa isimo sabaphila lobugoga o-17th Conference of the State Parties to the Convention of the Rights of People with Disabilities oqhutshelwa ngapha kwele New York. Kubikwa ukuba kulesiphathamandla sikahulumende weZimbabwe esehluleke ukuthola amaphepha okubuya kwele Melika uzongena kulomhlangano. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende ebezingaphenduli omakhalekhukhwini. Kwezemelika, ilunga lebandla lama Republicans umnumzana Sam Brown unqobe ixuku labanye bakhe wathatha isikhundla sokumela isigaba seNevada kukhetho lwama primary ngolwesibili osekumchiye ebhekane mathupha lomela lesi sigaba engowebandla lama Democrats uSenator Jackie Rosen kukhetho oluzaveza ukuthi ngeliphi ibandla elihola idale leSenate. Esethula amazwi akhe kumbuthano obulandela impumela yokhetho edolobheni leReno, uBrown ubonge unkosikazi wakhe uAmy, abantwana bakhe abathathu kunye labazali bakhe. Uveze eleMelika njengelizwe elimi madlodlongwane lapho abantwana bakhe abalalizwi kabavoti kulifa elilizwe labo. Uyihlo uza kwenza konke okusamandleni akhe ukuze iphupho leMelika iningi lethu elalisebenzisayo lani lilisebenzise, kutsho uBrown. UBrown wake waba libutho. uphinda okwesibili ukuzama ukungena kudale le-Senate. Unqobe abanye bakhe abalichumi lambili ukuze enelise ukubhekana loRosen kusigaba esiyandise ukuletha umehluko kukhetho lukamongameli esibhekwe ngabomvu libandla lama-Republicans. Abebandla lama-Democrats baliswa ukugcina izihlalo eziningi kulabebandla lama-Republicans lumnyaka ukuze balondoloze amanani abakhokhela ngawo kudale le-Senate eliyingcosana. UBrown ubekhokhela ngenani elilutshwana phambilini kokhetho waze wathola izibusiso zosekelo lukamnumzana Donald Trump emaphethelweni omkhankaso ngesonto. Imbali kaBrown ngeyokuthi wasinda kubhomba eladubuka kwele-Afghanistan, wahlala isibhedlela kwenyanga ezimbalwa okuyikho kade kwindikimba yomkhankaso wakhe. Usekelo lukaTrump luphunyuke abaningi kade belufuna ukubalisa owake wakhethwa nguTrump ukumela elemelika kwele Iceland uDokotela Jeff Gunter. Aze asungule umkhankaso wakhe edolobheni leSparks kumnyaka odluleyo obucwadlana ledolobho leReno, uBrown walandisa imbali yakhe yempi lokuzinikela kumndeni wakhe njalo enjengomuntu ongasuye wabasebenzelana leziphathamandla zeWashington DC. URosen wanqoba abamncintisayo kubandla lakhe kuma-primary usole uBrown hembikweni awethule ngolwesibili esithi uBrown ngwenhlanganiso kaTrump ethiwa yimaga njalo ngumuntu owedlulisa amalawulo ozakhuluma laloba yini esithi abantu balimuke imbono kaBrown edlulisa amalawulo ebalisa ukwalisa besifazana ukuthi basuse izisu. Ngizamela laloba ngubani ukuze isigaba sethu siphumelele, kodwa uBrown ufaka phambili ezombusazwe webandla lakhe kulokuphathisa ngokuncedisa isigaba seNevada, kutsho uRosen. Udaba lokususa izisu kwabesifazane kukhangelelwe ukuba indikimba yokhetho lokudinga umongameli lwalunyaka. URosen uhlala egcizelela usekelo lukaBrown lomthetho weTexas wokuthi lesi sigaba simise omama ukususa izisu okwenyanga ezingamachumi amabili ngesikhathi ekhankasa ngokhetho lomnyaka ka-2014. Ekuqaleni komnyaka uBrown uhlale lomkakhe bekhuluma lentatheli izindaba zomsakazo weNBC. Waveza umkakhe ukuthi wasusa isisu bengakachadi. UBrown oseguqule ingqondo uthi uphikisana lokuvinjwa kokususa izisu nguhulumende, kodwa uthi kumele izigaba zizikhethele ukuthi zithathe nyathelo bani ngalolu daba. Iningi lamalunga ama-Republicans abaphikisana loBrown bake bazama ukumngcolisa ngokungayi kungxoxompikiswano kwakhe bemuthi nguye okhethwe zinkokheli zebandla. Embikweni wakhe wokunqoba, uBrown wazama ukuxhumanisa uRosen kunhlelo zikaBiden emkhakhasweni wakhe oyinyanga ezedlule ithumi. Namuhla, njengoba sithakazelela ukunqoba, asikhulumeni ngokwenzakaleyo. Kusasa sisungula ihlandla lakuqala lokukhululeka kwembono, kusho uBrown. UBrown uphinde wachaza udaba lwebhomba elaphosa lambulala kwele Afghanistan lokuhlinzwa ngabodokotela akwenziwayo, eveza ubuciko bakhe abulolonga elisotsha lokuba likholwa lesiKristu athi kwamphathisa ukuthi asinde. Usekelo lukaTrump ngesonto ngemva kwamavoti afika phose inkulungwane ezilikhulu 100,000 kubandla lama-Republicans kwaphathisa uBrown. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namuhla uGibbs Dube Studio 7 uxoxa lonkosazana Mildred Nkomazana ozibiza ngokuthi nguDubai Roadrunner othenga ithengisa impahla etshiyeneyo.
Abantu basasalaloliyana nje uvalo lokuthi bajwayele ukuthi mhlawumbe bathenga izinto lezi ababe bezibona khona laphana eduzane eziyabe sekuthiwa readily available. but sesikhuluma nje iqiniso izimpahle ezithengekayo azibizi kangako okushona kakhulu ukuthi uyakuthenga into yakho kwazi ukuthi isemgangathweni iquality yakho nawe mawuyiqokile uyayiza ukuthi ugqoke impahla akuyona impahla othi ugqoka namhlanje sinwebekile uyiqoke namhlanje sosiyangathi sokuphuma ikhala kusacaca cha izimpahle ezinhle kakhulu zithengeka futhi intengo yakho imnandi
yes ngathi uyasuka khona lapho uyeZimbabwe uyabugadani njalo akuduli kakhulu ukuthi uphinde uyothenga impahla
umuntu mayefisa ukuza la sungaqala uze mhlawumbe uze ngokuthi iholiday uzovakasha njengokuya kwenziwe ngabantu abasuka ngase-United Kingdom bayabuya umuntu mayebuya lapho uyabe buyevele ezovakasha ebesesho ukuthi hayi ngicela sihlangane umbonise 1 or 2 njengamanje ngilayo omunye oseke wacela ukuthi ngicela ukuza lapho ukufika ungibonise ma kuza impahla ezodwa la angihambi lazo mina mathupha engihamba lazo kuhamba lazo manje siya kuholiday then ezinye lezi kulama shipping companies engisebenza lawo ngomgcibelo nje ngizobe ngihambisa amanye amabhokisi angu-2 njengamanje ngikhuluma ngelamathathu amabhokisi asendleleni aya eZimbabwe ahamba ngeBlue Waters courier service kumbe ngisebenzise i-GPS it's a cargo company ibuye futhi ibe la shipping company eyethwalela abantu impahla ukuze seZimbabwe okuthathelana amaphathi ezimoto nezinye nje impahla ezihlukeneyo
ye abafisa ukuthi bakuthole bakuthola nje
+9 71 5 2 2 7 0 1 6 7 bese kusiba leze Zimbabwe +2 63 78 7 95 3 5 0 3 kuFacebook yami itholakala kumili iDubai runner page yili page lami engisebenzisayo engisebenzela kulo
lo ke ngunkosazana Mildred Nkomazana odabuka eZimbabwe obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseDubai Abanye abeZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi abangatholi ulwazi oloneleyo ngohlelo lwesigodlo seZimbabwe kulelo lizwe olokubalungisela amapassport olubikwa soluqalisa njalo sebexwayiswe ukuthi bazakwaziswa njalo kunsukwana ezilandelayo uhulumende ubikwa isithi isigodlo seZimbabwe kwele South Africa sizaveza ngokusemthethweni sakhiwo lapho okuzaqutshwa lumsebenzi ngokupheleleyo kungakagqitshwa uhlelo lokhetho kulelo lizwe ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga Studio 7 uxoxa lo nkosazana Victress Mathuthu isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labesifazane yeZim Imbokodo oyake ephathise abeZimbabwe abase South Africa ngokuqoqa amaphepha okudinga lezincwadi ekhaya
kona kulinyathelo elihle nxa sesibona ukuthi uhulumende sesicabangele njengezizalwane zelizwe lakhe ezilapha eSouth Africa khulu kuzayenza ukuthi kube lula kumaZimbabwe njalapha eSouth Africa ukuthi bakwazi ukuthi bathole ama-passport into engaba yinkinga yokuthi asikeze ukuthi njengoba isithukile i-ofisi yama-passport nazo sigathatha lapha kithi intengo yokuthi umuntu a-aplayele i-passport izalisingakanani sokungenzeka ukuthi njengoba bethukile beza ngapha amakhosi okuthi umuntu a-aplayele i-passport abe sesiba phezudlwana kalokhu ade sikwazi ungathi uyabheka ama-passport beto-aplaya ngendlela yokuthi umuntu ubehamba esiya e-consulate ayofila amafomu ahambe lezithombe abhadale imali ebingazo-R300 ezithwane yamafomu usuka lapho-ke suka neyokuthi uthatha amafomu uwase eZimbabwe emuntini ezakumbhalisile ukuthi aye kuzisubmithela amafomu ofisini lapho ochithe khona ama-passport intengo yakhona kuyileyaziyiyo yona esingakwaziyo ukuthi manje njengoba sesifila nje ngapha kuza kwenzakala kanjani abantu bazobelokhu be-aplaya online kuba abantu bazoyalayina futhi bagcwale bese-embasi bese-consulate bazoku-aplaywa khona kodwa nxa kuyikuthi abantu bazabe be-aplaya online njengoba ngijayele ukuyenza lenhlangano engiyisebenzelayo ukuthi abafuna usizo ngabe sehlile ku-aplaya ebulenjini zobe sikhona ukuthi abantu sibasize
kodwa sikhuluma nje alikabi lo ndletshana lo yedwa nje oseke waphatheka kulolu hlelo kumbe oseke wa-aplaya
ngokwazi kwami ngolwazi lwami ngilalo sisalokhu sithola nje i-information esuka ku-embasi lakuma-consulate akukathiwo futhi lokuthi kuze abantu bazabe u-aplaya kanjani So kusalindile ekuthemba ukuthi iconsulate kumbe embassy izakukhipha statement sabo mase lethi sokusenzeka yakwazisa abantu ukuthi benziwa kanjani.
Lo-ke ngunkosazana Victress Mathuthu, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labesifazana eZim Imbokodo, obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kwezemidlalo, abalandeli bomdlalo wenguqu badaniswe kakhulu ikunqotshwa kweqembu labesilisa elimela ilizwe umncintiswano okudinga amaqembu aza kuyadlala kumdlalo yezizwe zomhlaba eWorld Cup 2026. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Umlandeli womdlalo wenguqu umncedisi ziba uthi bekuvele kuza kuba nzima ukuba iqembu leZimbabwe liphumelele kwimidlalo elisanda kuyidlala ngoba amalungiselelo alo angaphutshwanga kuhle.
Yeah, I have been following mani iteam yethu yama-Warriors, mani ama-Warriors will never be the same mani. Kuzohlala kusikhumbula mani iteam zakudala mani and the way things zabe kuyenzwa ngakhona ngazi ukuthi manje sesibhayiziswa ngama-selections wethu or kwenzakalani mani. Even this team lesetshenziswe mani ukuthi kuphonge ubizwa ukhochi sokuvele sokusiyadlalwa mani akumnikezi isikhathi esi-enough mani ukuthi ebuilde i-team yakhe kuhle mani.
Kwakwaba isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Football Association esiphambaniso dubelayo ukuthi amalungiselelo eqembu lama-Warriors akefana nje lamandlwane.
Okubuhlungu ukuthi asenze amalungiselelo ngendlela eqondileyo njengelizwe and yonke nje into esiyenza esiyithatha kalula sinazelele sokusilimazile kakhulu ezinhliziyweni zethu. Iqembu lesizwe leli abalinikanga isikhathi esifaneleyo ukuthi umqeqeshi asihlanganise abe lazo.
Intatheli zindaba ezemidlalo uAndrew Thambane wakho uthi yena uzwela usizi umqeqeshi uJairus Chapera ngoba esenintwe ngodaka.
Yazi iZimbabwe iyadanise so no, this is not even funny. First siya lose against Lesotho, then sesidlala against South Africa asitshaye 3-1. Yazi when I looked at ama preparations of the squad, first of all manager wamtshile iZimbabwe uthi manager within the uniform uJairus Chapera, yes the new coach at Manika Diamonds, but he isn't at the time.
Iqembu leZimbabwe lihlezi emsileni wesifaa sika Group C lile miklomelo emibili ngemva kwemidlalo emine. Imiklomelo emibili elithole ngemva kokuba ngutshiki lobhanqa leRwanda kanye leNigeria nyakenye, njalo ngaleso sikhathi beliqeqeshwa nguPalete Mabrito owayengumqeqeshi weqembu leHighlanders. Ngemva kukaBrito uNomen Mapeza uke waphiwa iqembu lama-Warriors wadlala eMalawi, kodwa ngemva kwalokho bobabili uBrito loMapeza kabawuphiwanga lowo msebenzi, waphiwa uTapera ukuba abe bambili kungakaqhatshwa umqeqeshi omutsha. Iqula elikhokhela ukulungiswa komdlalo wenguqu kweZimbabwe elibizwa ngokuthi Normalization Committee yilo okumele liqhathe umqeqeshi, njalo abalandeli abaningi bathi ngabe layekela uBrito esemsebenzini. Asenelisanga ukuthola icele le-Normalization Committee, kodwa umkhokheli walo uLincoln Muntasa ensukwini ezedlulileyo utshele intatheli zindaba uLove Mopanda ukuba bebengeke baqhathe uBrito ngenxa yokuba kuzabise kumele kuphume imali eningi yokumnakekela. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke, kodwa lingakhohlwa ke uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje lwe-Diaspora Forum. Sixoxa ngokulungiswa kwama-passport athiwa wona ngama-electronic passports aselungiswa kwele-South Africa, umuntu engasukanga kwele-South Africa ayithole-ke leyo passport. Njengoba ngithilo isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke, kesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Ibandla eliphikisayo kweleBotswana lithi kumele kududulwe abadabuka eZimbabwe abathengisa impahla emigwaqweni kulelo lizwe. Bayakhala eZimbabwe ngokunqotshwa kweqembu lenguqu elama-Warriors. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu, igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.